sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 ngokwakazi 2017 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo. Kodwa ama conditions ona lawo angiwazi. Angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe. And in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday. But sokusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday.
Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswa phambi komthethwandaba.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhethelelo elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berethwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi, but sizadifenda kuphela.
Abasakhulayo bebandla le-MTCT bakhala ngezenzo zamadodana kamongameli Mugabe uChatunga loRobert Jr. abathi bachaphaza imali yelizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Umongameli Ian Khamawele Botswana usetshiya isikhundla sokuba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje. Umnumzana Ndivali ubotshwe ngemva kokuhlangana lentatheli zindaba ePress Club koBulawayo, njalo wethiswa icala lokwephula imigoqo yevisa yakhe. Umtshutshisi uthi njengomuntu olepasipoti yaseBhilithane njalo obe yisethekeli, uNdivali ubengamelanga aqhube ezombusa soyi elizweni. Ulele esitokisini ngolwesihlanu wazomiswa emthethwandaba ngomgqibelo. Izolo lalamhla amagqwetha akhe abezama ukuthi umthethwandaba ulahle leli cala. Umanji umtshele ukuthi kumele aphenduke emthethwandaba ngolwesine lapho ukuzaqala ukuthethwa icala lakhe. UNdivali uxoxele uNtungameli Nkomo weStudio 7 wachasisa okuningi ngodaba lwakhe.
Ayisikho ukuthi kumbe nga-organize abantu, ngabuthanisa abantu, hhayi. Mina nga-invite-wa ukuthi ngizoyenza nje i-remark of which I did. Then kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo. Kodwa ama conditions ona lawo angiwazi. Angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe. And in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday. But sokusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday. Yoba nengiwumsabatha, yoba kade kule camp meeting. So sitsho ukuthi vele la ku-camp meeting kade ngingafuzanga ukuthi ngivele ngihambe.
Ubusemthethwandaba lamhlanje luhambe njani lolu daba?
Lolu daba luyaqhubeka, luyaphambili. Njengoba ngitshile ukuthi hhayi, indaba leyi sese emthethwandaba. Njalo angikwanisi ukuthi ngidivulge ama-details amaningi, but engakutsho ukuthi hayi, into yakhona layo iyangimangaza ukuthi mina ngifuna ukukontributa elizweni meaningfully. As upresident welizwe said ukuthi abaku-diaspora must come and vote, come and participate. So lami ngithathelwa khonapho ukuthi ngingumZimbabweni ofuna ukukontributa meaningfully elizweni lakhe. And iZimbabwe ngiyayithanda njengelizwe lami. Mina ngiyavuma, yebo ye ngiyilida yeZimbabwe Economic Freedom Fighters. Asikayilaunchi nokuyilauncha yinto encane le engakabi le launch. We are yet to launch singathola ama-resources. But sokukhanya ngani yeyi bakithi sokuyinto enkulu esisabeka osokuthiwa iyakwanisa ukubuthanisa ama-journalist wonke lawo. Hhatshi, ama-journalist angi-invayithile mina for a social event ukwenza i-key remark.
Ilona ibandla lakho kahle kahle ilimeleni njalo lizangena nakukhetho oluzayo?
Ibandla lethu lithiwa yiZimbabwe Economic Freedom Fighters. Thina ibandla lethu limele nje okunengi, sivela from a socialist perspective. Thina si pro land, thina believe ukuthi iland must be nationalized. Believe thina ukuthi iland certain areas kumele zibe designated for national farming. Si believe ukuthi Zimbabwe kumele ibe le currency of its own. Thina believe ukuthi kufuze kube le national bank ezaba accessible laye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuthi esebenze. Enye into thina esiyifisayo ukuthi hayi ukhetho luzayo, yebo yes, funa ukuparticipate vele njengamaZimbabweans.
Umnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla eliphakathi kokusungula eleZimbabwe Economic Freedom Fighters ZEFF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ebobulawayo. Unkosikazi Modi Mzinda owayengumka Simon umnumzana Simon Mzinda owaba ngumsekeli kamongameli akasekho. Unkosikazi Mzinda owayengumongikazi ubhubhe namhla ekuseni. Abantu kunje babuthene emzini wakhe eGCPT kodwa akukaziwa ukubana uzaphiwa inhlonipho bani njalo lokuthi uzabekwa nini. Kunjalo nje umnumzana George Rutanire owayelilunga ledale lepolitibhilo yebandla leZANU-PF obhubhe ngomgqibelo usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Akukaziwa njalo ukuthi uzabekwa nini emathuneni eNational Heroes Acre. Abasakhulayo bebandla leMDCT bathi badaniswe izenzo zamadodana kamongameli Robert Mugabe, uChatunga loRobert Junior, abathi bona bachaphaza imali yesizwe bezikholisela eGoli lapho abahlezi khona uZulu esidla imbuya ngoluthi. Abasakhulayo laba bathi njalo kabasoze bagoqa izandla zabo lapho kuqhamuka udlame olungaba lubangelwa ngabebandla elibusayo leZANU-PF ikakhulu emaphandleni phambilini kokhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ontanga laba bebekhulumisana lentatheli zindaba ngemva komhlangano wenkokheli yalolu hlangothi lwebandla le-MDCT owe Youth Assembly National Council owenzelwe esigodlweni se-Harvest House. Ontanga laba bathi bayayisekela yonke imizamo yomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai le yamabandla aphikisayo eyokubumba umanyano we-coalition phansi kwegama elithi MDC Alliance, ngoba le kuyiyona ndlela kuphela engasusa umbuso kamongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Umsekeli kasomlomo kulolu hlangothi umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokufiswa ngabasakhulayo.
Thina besikuzama ukuthi sikukhombise kakhulu, sikukhuthaze ukuthi thina njengabontanga sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo.
Abasakhulayo laba bathi bangalokothi abeZANU-PF ukuqala udlakela ngoba bazokwenza konke okusemandleni abo ukulondoloza uZulu kakhulukazi owasemaphandleni. Kungakho uMoyo ethi sebeqalile ukuqhuba imisebenzi yokwenqabela ukuqhamuka kodlakela ngabebandla leZANU-PF abathi lwande ukuqhamuka sikhathi sonke kulungiselelwa ukhetho lalapho sebedlule. Ophethe uhlangothi lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uhlangothi lwabasakhulayo laba uNkosazana Sithabile Mlilo uthi bazilungiselele ukulwenqabela lolu dlakela nxa luthe lwaqhamuka.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhetho lika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berethwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hayi ngeke khonapho ngingeke ngithi but sizadifenda kuphela.
Umamlilo uthi kunje baphakathi kokufundisa uZulu emaphandleni kakhulukazi abasakhulayo ukuba bangaze bavuma ukwethuselwa ngabebandla leZANU-PF. Abasakhulayo laba bathi bajajuliswa yisinqumo esithethwe inkokheli yabo ebeke eceleni isilinganiso sokungamashumi amabili 20% sezikhundla ezizoncintiswa kube ngezabasakhulayo kukhetho luka-2018. Bathethe leli thuba ukuncoma indlela amapholisa akobulawayo kanye leziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC abaziphathe ngayo ngokungabahlukumezi lapho betshengisela ukukhonona kwabo kudaba lokulethwa kwenguquko kumithetho elawula ngokhetho elizweni uthi udlakela olutshengiswe unkosikazi Grace Mugabe kuntombazane yakwele South Africa uGabriela Angels bethi kulihlazo bathi balethemba lokuba uZulu weSouth Africa usekuzwisisa lokho abahlezi bekhala ngakho eZimbabwe bona umakhelwane bekutshaya indiva nje ukuba umndeni wakomgabe ungobusa lokuphila ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sokusiba sobala ukuba ibandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party alisoze lingene kumanyana wamabandla aphikisayo othiwa MDC Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombise amanyene avuma ukuthi asebenzelane kukhetho oluzayo. Kodwa unkosikazi Mujuru ubikwa esethe nguye ofuna ukukhokhela lomanyano okhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa isikhulumelisa leli bandla mnumzana Methusele Moyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana imizamo yebandla lakhe iyokusebenzelana lamanye amabandla lokhu iqhubekela phambili.
Thina njengebandla le-MTP isifiso sethu lokhu kuyikhonokho ukuthi sisebenzisane lamabandla wonke kugoqela i-MDC kababa uTsvangirai. Okwenzakalayo lokho kuzaxoxiswana kuzakhulunywa. Ngazake angikhululekanga ukuthi ngithi ukuthi kuyini osokuvumelekile ongavunyelwa na. Kodwa sizethemba ukuthi emalangeni njemavikini amalutshwane aseduze kuzaba lesivumelwano.
Siyabona ukuthi layenza imhlangano weCongress. Ungasitshela ukuthi ngemva komhlangano lo sekuminjani? Seliqalisile yini ukukhankasa?
I-convention kumbe iCongress itsho ukuthi ibandla le-National People's Party selibunjiwe ngokusemthethweni selile-constitution elinobusekeli obukhethiweyo okweminyaka engu-5 emihlanu elandulayo. Sesiqedile lokho-ke kutho ukuthi sesikhona emdlalweni wokukhankasa. Sesikhankasa ngikhuluma nje ilizwe lonke yamaprovinsi wonke ama-structures ezaphezu kokukhetha kumbe ukuzwa laba afuna ngo-MP okhansila lama-senate. Yikho esiphezu kwakho lokho. Nxake ngiqedile lokho esibathatha-ke labo bantu esikhankasa sesiye ebantwini. Ikwenza sibakhetha labo bantu sibakhetha kuma-structures ngokuze kukhethe kwelibe yimemba yethu sekwakuthi hhayi umuntu lo lilunga lethu. So-ke besikhankasa emalangeni alandelayo njengamalutshwane sizakukhipha i-programu yethu ukuthi ininjani seke singaphendaweni leyi ngasiphi isikhathi.
Sesike sezwa amanye amabandla ekhalakhala ngokubana awaboni ukuthi inhlanganiso yeZEC izaqhuba kuhle ukhetho. Lina lilazo yini izikhalazo?
Ziningi izikhalazo esilazo kuZEC, kodwa ngawunanzelela iZEC yona ivele nje iyinto yezami isebenzela izami. Yikho-ke ukukhalaza kuZEC kuba lokuthela amanzi emshwane wedatha. Yile sikwenzayo ukuthi siyakhankasa siye ekhethweni kunjalo ngoba kuneni sebeyalile ebesikhala ngakho ukuthi bakukhiphe. Khuluma nje i-voter registration akukacaci ukuthi kuhamba njani. Khuluma nje ziningi into ezingahlupha kodwa kunjalo thina njengebandla le-National People's Party sizimisele ukuthi sihambe ekhethweni ukuze sitshintshe zonke lezinto esikhala ngazo kubona zinqobe kuphume izitshintshe lezo zonke zinto ngoba izanu ikuthile yona ukuthi ngazabe itshintshe imithetho itshintshele ukuthi yona idliwe. Ngokuze wine iyakwazi kumele iqhubekele phambili i-Europa ngizenze imithetho yale emizwe esikhala ngayo. Yikho-ke thina okwephasura kumqoka abantu abayirejista lapho izekhe zakuya khona izorejista abantu befika lapho-ke bayevota bevotela amabandla abawafunayo. Lelo bandla elo likhethiwe themba kuyaye kungelethu i-National People's Party yibe selizaba lo mlando wokulungisa umthetho kusuya phambili.
Mnumzana Methusele Moyo isikhulume sebandla le-National People's Party lapho-ke obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umangameli Robert Mugabe useza ehlisa iphika ngemva kokuba obemthwalise amagabha avuzayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana esevalelisile enhlanganisweni ye-SADC e-South Africa ngempelasonto edluleyo ngoba useza kwehla esihlalweni ngumabasa womnyaka ozayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya ukhangela ubudlelwano obungazange bube mnandi ngitsho lelanga elilodwa phakathi kwabakhokheli bobabili.
Kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso ye-SADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008 ukama akazange achithe isikhathi ekuchothozeni uMongameli Mugabe. Lokhu kwenza ngesikhathi sadikikhandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni achiyeneyo ukuchothozana kuzila. Kodwa uMongameli Khama njengomuyi uMongameli Levy Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye. ISADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka-2008. Ukhama uphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. UMongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa engazange ahambelane loMongameli Mugabe umhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. Ukhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMugabe uthi abe ngumgcinihlalo ungakapheli. Kodwa uMugabe wazama ukutshela uKhama uthi umfana omncane yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khama usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhu isesikhundleni.
Sasikhona ngo-2008 simbukele uMongameli uKhama engeniswe usemthethweni oba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole uMugabe ephakathi. UKhama usephuma uMugabe lokhe phakathi. He's 30 years younger than uMugabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu sedinile, UKhama sesitina, I mean after 10 years, I've served my term, othini ngimeceleni. He challenged uKhetho, he challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe abanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi ikhuluma ithi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Omunye umnumzana Dume Ncube uthi isibindi ebesitshengiswa nguKhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
My think sokukhulule uRobert Mugabe lapha eZimbabwe because uyen Khama ngiyoka dinamandla to be honest in this other region uthi tshela umdaralo ukuthi ephume esihlalweni segugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokutshiya isikhundla adedele abanye sesitshayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwejelelekanga kunkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 kuseHabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokuhlelwa kwelanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mugabe ukuthi libe likhefu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakule North Korea usethu sele amabutho emelika lawe South Korea azilolongayo eduzane lomngcele weSouth leNorth Korea ukuthi uzathatha amanyathelo alukhuno amabutho la engaqhubeka ngohlelo lwayo olwenziwa minyaka yonke. Kuthi-ke amapholisa weSpain aqhubeka ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ngemota lanxa umshayeli walimota edutshulwe wafa. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubikwa sokubangela ukuba amabhizinisi yasemaphandleni afana laseBinga North avale ngokuningi ngoba izakhamizi zingelamali yokuthenga. Umeli walesi sigaba edaleni lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi nxa kungasabanga lobubelo kwezenotho amabhizinisi amaningi azaqhubeka evalwa.
Imali ivela emadolobheni nxa kuyikuthi laba abantu abasemakhaya belabantwana kumbe izihlobo ezisebenza emadolobheni ngaphandle kwelizwe. Imali njalo ivela ekulimeni nxa bethe balima izilimo zabo basebethengisa. EBinga njalo imali kuthi uthi abisivela enhlanzini nxa bethe babamba inhlanzi basebethengisa. Ngakho ke lapho kusuka khona izimali yikho okutsho khona ukuthi ibhizimusi lona ngokwalo emakhaya liyamanjani. Singakhangela emfuleni kathesi kulezi nsuku, inhlanzi ezinkulu lezincane azisatholakali, seziphelile ngoba wonke umuntu uvele sephila ngokuba ngumgoli wenhlanzi. Okwesibili, abalimayo bathi bangalima, bengikhuluma lomunye umlimi nje ngemva kwayizolo esithi ulimile wahambisa i-one ton yomumbu ku-GMB. Lanamhlanje sokuzinyanga phose ziyafika ezinhlanu engakatholi imali yakhe. Laba abasemadolobheni, amafektari sevaliwe emadolobheni, akusela msebenzi, labo kabasanelisi ukuthi bethumele izimali emakhaya. Abaphandle kwamazwe nxa kuyikuthi bethe bathumela imali yakhona ngefika emafonini. Ngenxa yalokho-ke osokusitsho ukuthi khona amandla okuthenga kumbe ukwanelisa ukuthenga okwenziwa ngabantu bemakhaya sokwehlile. Abantu bemakhaya kabaselayo imali yokuthi bengene ezitolo besiyathenga. Kanti bona laba abanikazi bezitolo bahlangana nohlupho lokuthi nxa bethe besiyahoda, abawahodisayo bathi bona bafuna imali ebambekayo, bafuna i-cash, kabafuni le imali esemoyeni engabambekiyo. Ngingakupha nje umzekeliso, amaviki adlulileyo lawa bengibhizi ngizama ukukhulumisana nabantu be-Delta Beverage. Abantu be-Delta bayahamba besiya supplier ebhinga abanikazi bezitolo abathengisa utshwala kanye lamanye ama-drinks abo. Kodwa nxa besiya supplier bathi bona bafuna i-cash phambili. Laba abantu nxa bethe besiyathengisa bona i-cash leyo kabayitholi. Osokusenza ke ukuthi khona okunathwayo khonokho okuvela ku-Delta Beverages kube kungasatholakali kuhle ngaphakathina kwendawo. Soke osokusitsho ukuthi amabhizimusi amaningi asevalile, ngazi osomabhizimusi abambalwa abangaselanto abayenzayo asebevalile amabhizimusi abo. So kunzima kakhulu kulezi nsuku emakhaya ukuba ngusomabhizimusi.
Ngamanye amazwi uthi akula bhizimusi elihambayo kungakhathalekile ukuthi libhizimusi bani?
Akulani ukuthi umuntu uthengisani. Into ehluphayo ukuthi into leyo oyithengisayo nxa uthe wayithengisa imali yakhona uyayithola yini, uyayithengisela bani, ngoba akula muntu olemali. Kunje nje ungafika ekhaya uthi wena ufuna ukuthenga imbuzi, nxa imbuzi yakhona uyithenga bayakubuza ukuthi orathi ngicela imali yakhona ubusubatshela ukuthi isemafonini. Bona amafoni akhona kabalawo, nxa belawo amafoni akhona kawabambi ilikuzeni inethiwekhi khona ngale makhaya. So ekugcineni kugcina nje kusiba yinto eyize, akusabi lalutho oluhambayo, akusabi lalutho oluthengiswayo. So kugcina nje ngokuthi hayi, lami bengifisa ukuthi ngithenge, naye lo esithi bengifisa ukuthi ngithengise, kodwa akusena nto ehambayo. Izinto zakhona kucina zisima ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu, eye grassroots, isebenza iphakathi kokufundisa abasakhulayo abedlula amakhulu amabili mayelana ngezempilo kunye legciwane lengculaza, emizameni yokubahlomisa ngolwazi lwalomkhuhlane kanye lokubatholisa indawo ezehlukileyo zokuthi bahlole igciwane lengculaza besebenzisa ezemidlalo. Unomphumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo liphakathi kobunzima bokubamba umkhuhlane wengculaza. Abanye ngabazalwa belalo, kodwa abazali kababazisanga. Uthi abanye balithola ngokungazi ingozi yokuya emacansini bengazivikelanga. Inhlanganiso yegrassroots isebenzisa umdlalo wenguqu ekuhugeni lekufundiseni abasakhulayo ngomkhuhlane wengulamakhwa. Inhlanganiso njalo iphakathi kokufundisa abasakhulayo eNjube Secondary School kunye neBulawayo Football for Hope Center. Umqondisi wegrassroots eZimbabwe, uMnumzana Bhekimpilo Moyo, uthi basebenzisa umdlalo wenguqu ukuhlomisa abasakhulayo ngezempilakahle.
so esikwenzayo ukuthi siyasebenza sisoka technology ngicabanga ukuthi sifundise abantwana sibili ukuthi khona umntwana ufunda ngokwenza.
Umoyo uthi lapho akhona indawo abayiphiwa yiFIFA ngakho sebeyisebenzisa ukuba ihlole igciwane wabasakhulayo ngoba ezibhedlela ezinkulu bayabandlululwa. Osakhulayo uCleopatra Mbezi, omunye wabaphakathi kohlelo lolu, uthi iGrassroots iyabasiza ukuba bazi isimo sabo njalo baningi asebethe bafunda njalo bathola usizo eGrassroots.
Ngeda kakhulu ngoba ngisukela ungitshela ukuthi ngiyotesta ngibezazi isimo sami.
UThamiya Ncube uthi bafunda ukuzivikela kumikhuhlane ehlukeneyo njalo iningi labo lithethwe esikolo ukuba bazofunda baphinde badlulisele ulwazi kwabanye bakhe.
Grassroots sibuya ukuzofunda ukuzivikela njengabantwana abangamankazana.
UNkosazana Amelia Mleso Chifoja obona ngokufundisa abasakhulayo eGrassroots uthi baphakathi kombuthano othiwa iHoliday Camp lapho abafundisa okwehlukeneyo okokubahlomisa empilweni.
Sile Holiday Camp lapho sidlala khona ibhora labantwana and doing ama life skills activities. So sifundisa abantwana abangamankazana how to hold the ball, also at the same time sibafundisa about HIV and AIDS.
Umnumzana Blessing Kondowe obona ngokuqhuba inhlelo zeGrassroots uthi banabafundi abasuke enjube elobhengula esikhulile lemganwini. Amantombazana lamajaha aphakathi kokufunda okuzathatha iviki ngemva kwalokho bephiwe izicoco kube nabazafuna ukuhlolwa igazi baqhubeke njalo ngemfundo yempilo. Iningi labasakhulayo lithola nzima ukuyahlolwa igazi ezibhedlela ezinkulu. IGrassroots ithi sebenihawu labasakhulayo njalo kulula ukuthi abasakhulayo baze kibo bazohlolwa ngoba indawo yabo ilungiselwe abasakhulayo. Ngimene iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Siphiwa ngabafana bakagodlwayo inzwisa kuphela. Kodwa ke singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesidlene. Umkhokhelo webandla eliphakathi kokubunjwa eZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndibali obotshwe ngolwesihlanu omiswa phambi komthethwandaba. Abasakhulayo bebandla le-MDCT badaniswa izenzo zamadoda nakamongameli Mugabe, uChatunga lo Robert Jr. abathi bachaphaza imali yesizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ulivalelisayo sithi asibeke ithuba elifanayo kusasa. Ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.